Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 26 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMpalakazi.
I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Kambe ngubani ozelama umongameli Emmerson Mnangagwa kubandla lezanu PF lakuhulumende ngomnyaka ka-2028?
Yebo, kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi ayilwana ngoyo ongathatha, kodwa andibale constitution yabo le structure ngibuma kwabo ukuthi upresident ngibani, abasekeli bakhe ngobani.
Izolo kube le micimbi yokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zenotho ama-sanctions, iphathise ngani limicimbi?
Ukubuthanisa sikwenzile okwakhathesi, sibuthanele ukuthi kungave kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini kumbe bangakukhipha yini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMpalakazi. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ukhetho lwama-by-elections alukho emthethweni ngoba lwenziwe kulandela incwadi yalotshwa ngumuntu ongelamvumo yokuxotsha amalunga ebandla lakhe. Ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu wabangela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele parlamente alichumi lanhlanu 15, amasenator ayithoba munwe munye 9, lamakansila alichumi lasikhombisa 17. Kodwa ilunga ledalele parlamente ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Matson Hlalo olilunga ledale lamanenekazi. Sambuza ukuthi lolu daba luzahamba njani, wathi yena bazalufaka emphakathini kesizwe okunengi ngengxoxo esiyenzelaye.
Yonke into kanti engabi senzakala econcern abantu kumele iye ebantwini. And as a result, I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Lo ke ngumnumzana Matson Hlalo, ilunga ledale lamanene lamanenekazi ebandla le-CC elithiwa The Elders. Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gifties Ostalos Siziba, yena othi uhulumende usebenzisa indlela zonke ukuncindezela ibandla le-CC ngoba lanqoba kukhetho olwedluleyo.
Thina sihlangana lendube esilazo kwele Zimbabwe ngemva kokhetho elwatshontshwa yi-ZANU-PF oluka August 2023. I-ZANU-PF ilokwethuka kakhulu ngendaba yokubana ke abavotelwa ngabantu, yikubona ke behamba they are punishing everyone. Akusela mthetho eZimbabwe basically sokususpend i-constitution kwele Zimbabwe ngenxa yokubana amalungelo abantu kasahlonitshwa, ama-activists they are being targeted, ama-members of parliament liyakwazi right now kunabantu abakhishwayo 14 ama-member of parliament abavotelwa ngabantu abakhishwa yi-ZANU-PF sebenza labanye ke iyabakhethayo kwele Zimbabwe. Njalo ungakhangela ke konke ke ukudepriva kwamalungelo abantu, ama-youth, ama-activists, abantu ababekhankasa emaphandleni, konke lokhu kuyi-scheme sezane zami ukupanisha uzulu weZimbabwe ngenxa yokuthi bakhetha inguquko abakhetha nge-ZANU-PF. Akula muntu ongathi winile ehlamukela abantu abamvotelayo ebatshaya ebalimaza. Indaba yokubana siyakhilizwe thuthukisilizwe i-ZANU-PF ikhetha ukulimaza abantu, uChidakwa uthagethwe ngenxa yokubana ngomunye wabantu abamela ke ilunga le-CCC emavuku ukula seZimbabwe so ikulubona ke bethumela abanye ababe bempambe enjalo siyakwazi ukuthi emapoliseni indaba ivuliwe and we expect ukuthi amapolisa check up that issue ngenxa yokubana ke uhambe emapoliseni ubhalwe le report we expect kube le investigation ukwenzela ukuthi kungabi ke leZimbabwe ke elapho ukuthi abantu balimaza lokubulala abantu umthetho ungalandelwa.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalo sesiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi CC. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebuse okwamahlandla amabili okutsho ukuthi ngomnyaka ka-2028 kuzamele adedele emuva kungene omunye umkhokheli njengalokho okuthiwo isekelo sombuso welizwe. Kodwa ngesiko lebandla leZANU PF akukhulunywa ongamelama. Ibandla leZANU PF lathola izihlalo zedale lePhalamende ezilikhulu lamachumi amathathu lasithupha 136 okutsho ukuthi linganqoba kukhetho lwama-by elections lithole izihlalo ezithoba munwemunye 9 liyenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMnangagwa aphiwe elinye njalo ihlandla leminyaka emihlanu elokubusa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Methuseli Moyo.
Yebo kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi ayilwana ngeyo ongathatha kodwa andibale constitution yabo le structure ngibuma kwabo ukuthi upresident ngubani abasekeli bakhe ngobani uchairman usecretary general okuthiwa singathi bebona bathi top 5 xa ukhala phansi kaMnangagwa kulo muhadi uvice president ugeneral Chiwenga uvice president xa ukhayelela ukuthi bonabo bebeyiba base duze ukhangele futhi ngaphansi kulo secretary general ubaba Obed Mpofu ukhangele futhi kulo mama laphana uOpa Mchinguri la useduze kodwa indaba ze succession azijayela ngulandela ngale yondlela zingalandela kumbe omnye la thutshe eceleni ungananzile abakhona ababekuzana kudala babuyela sebabona babuyela kuzana omayimjuru so awukwazi ukuthi nxa sebebuyela khona bana yena ufika afakwe ngapi njalo ungxameni kunzima ukuthi sibili kodwa kulula nje ukuthi uthi ayibona abavele beyibabamsekelayo yibo abalethuba
khona ubona kulula na ukuthi nxa ibandla leZANU PF kuma by elections azayo lenelisa ukuthola inani le 2/3 majority lingaguqula isisekelo sombuso welizwe ukuba lenelise ukungenisa uMongameli Mnangagwa kuhlandla lesithathu lombuso
nxa ukhangela indaba yama by elections lendlela iopposition emingayo indlela abaxabana ngayo obono chamisa labo chabanga sokungenzeka ukuthi izani ube lenhlandla yamaswazi ithole nje ama city avele elelo ngogedla ihlwathathe ingawathatha ke lawo ma city isingaba lakho ukuthi ibone ukuthi silayo i 2/3 okuvumela ukuthi jinji imthetho thize ikakhulu ama clause nalawo athi ku constitution umuntu umele be ngu president noma term amabili nxa be lesifiso babe sebengakwenza so ke ama by election lawa nxa ingahamba kusenza nje indlela ukuthi opposition iyenza njani so kungenzeka sikuthi izano izitholela ama city lawa.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwabulawayo. Izolo bekulilanga elahlelwa ukutshengisela kusolwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU PF. Izisebenzi leziphathamandla zikahulumende zifole zisuka emahofisini aweMunumtapa zayabuthana egcekeni leAfrica Unity Square eHarare lapho ezilalele amazwi omsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga yena othi eZimbabwe selilahlekelwe ngamabhiliyoni amadola edlula ikhulu leMelika US 100 billion dollars ngenxa yezijeziso zenotho lezi. Intatheli izindaba iStudio 7 uMlondolozi Ndlovu besembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo. Thank you.
abakade betshengisela laba bebehlabela bephethe amabhakane lamagwaliba alotshwe amazwi athi izijeziso lezi seziphazamise kakhulu eZimbabwe ngakho-ke kazesulwe ngokuphangisa. Ekhuluma embuthanweni owe-Africa Unity Square, uChiwenga uthe izijeziso lezi ezabekelwa eZimbabwe ziphazamisa umnotho welizwe, isimo sezibhedlela, izikolo lokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe azikho emthethweni, kazihambelani lokuzibusa kwethu, lelungelo lethu lokuzibusa.
Bebe kule mbuthano efanayo endaweni zonke zelizwe kobulawayo uZulu ubefola ekhokhelwa ngumphathi ntambo obona ngomsebenzi wedolobho leli, unkosikazi Judith Ncube. Kube le mbuthano efanayo ezabelweni zonke zelizwe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende. Omunye obesembuthanweni lo, unkosikazi Sekai Kadande, uthe izijeziso zombuso welizwe ziphazamisa kakhulu uZulu weZimbabwe esithi indubo zelizwe zibangelwa izijeziso lezi.
Izijeziso zenotho esezihluphile abantwana beZimbabwe, sebethwele nzima nje, sebekhathazekile ngalolo lutho olwezijeziso zenotho. Khathesi sibuthene njenge singathi ilizwe, abantu njikelele iZimbabwe lesadaki sikhathazekile. Ukubuthana esikwenzile okwakhathesi, sibuthanele ukuthi kungabe kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini, kumbe bengakukhipha yini, singazi ukuthi bengakukhipha ngendlela yiphi ngokuthi mthwakazi sethwelensi.
Lokho kusekelwe ngosokhulayo u-Elias Dube othi izijeziso lezi ziphazamisa ukuthuthukiswa kwelizwe.
Sizobambana kanye labanye sisithi siyalwisa ukubekwa kwama-sanction. Thina sithi hayi, ama-sanction amelanga abe khona ngoba thina sesizaqeda isikolo lapha, thina sifukuba le misebenzi yabe isibhadala, sifukuba lama-bhizinisi ethu abe sibhadala kahle. Kodwa nenxa yama-sanctions lawa ngeke sikhone ukuthi sibe lama-bhizinisi aphumelelayo ngoba ama-sanctions akhona. But singakhutshelwa ama-sanctions lawa siyaphumelela kanye.
Kodwa incitshi kwezomnotho esebenza nenhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe, umnumzana Godfrey Mlotshwa, uthi ukumele uChiwenga lohulumende babhekane lokuningi okufana nenkohlakalo, hatshi izijeziso.
Singakhangela umkhonomi wethu usudabukile, singathi informal economy, kulabo golide, kulabo lithium, kulento ezinjalo, kulamanye amazwe anjengabo-Cuba athola ama-sanctions abangelalutho. So mina kimi singathi silama-sanctions, kodwa abanye abantu bahamba besiyothengisa igold, labo bani bethengisela uzibani bani kubo-Dubai. Yikhonsithi indaba yama-sanctions kayicacanga kimi.
Lokhu kusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Osalo Siziva.
Corruption is the greatest sanction against the people of Zimbabwe. Iyo into esibulale umkhonomi welizwe ngenxa yokubana ke imali yatshontshwa laba abakolekte to ZANU-PF babavunyelwa ukubana ke bebenefite kuma-resources eZimbabwe. Mwaka eli lithium iyakhitshe eZimbabwe okungekho emthethweni, kodwa umhlaba wonke kade sisiya kumabhanti. Thina we are the biggest producer we-lithium e-Africa. Fanele ukuthi ngaba ama-Zimbabwe kade sibaphila impilo engcono, ngabe kule mithi esibhedlela, ngabe imgoqela amapotholo, ngabe izinduna labo bonke-ke abasemaphandleni ngabe bayabhenefitha.
Kusenjalo, abasekeli bebandla le-ZANU-PF bebethe gwaqa esigodlweni sommeli weMelika kwele-South Africa ePretoria, betshengisela ukuba izijeziso zomnotho ezafakelwe eZimbabwe zesulwe. Ilanga lanamhlanje labekwa ngumanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Africa owe-SADC ukuba libe lilanga lokutshengisela ububi bezijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe. Abenhlanganiso zomanyano owe-SADC lowe-African Union labo bethule imibiko yokusekela isinqumo sokuthi izijeziso ezafakelwa eZimbabwe zesulwe. Ekunanzeni usuku lolu olwe-SADC Anti-Sanctions Day, umgcini sihlalo owe-African Union umnumzana Moussa Faki Mahat uthe uyasekela isicelo sikamgcini sihlalo we-SADC umongameli João Lourenço wele-Angola esokuthi lezi zijeziso zesulwe. izigodlo zabameli bemelika bilitani la European Union kwele Zimbabwe bebengakaphenduli besipha imibono yabo ngalolu daba ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF umnumzana Julius Malema uthi ibandla lezanu PF alifunwa nguZulu weZimbabwe kodwa liyalela isikhundleni lisebenzisa ibutho lamapholisa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umhlangano webandla lakhe weNational People's Conference ozakwenzelwa eGweru ngempelasonto uzaphuma lezibopho zokuthuthukisa impilo kaZulu. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabezwa abantu bayakhuluma ngokwenziwe nguThabanga. Thabanga uyenza into embi. Uyenza into embi kakhulu ngoba ufisela ukuthi iMatabeleland ihlale iphuwa ingabi right. Bese ngisithi laba abantu abalandela uThabanga bethole Thabanga uright. Nabantu abafana lomuntu othatha ingulube isidakeni eyigezi bese ifakela ngene ethi kahle endlini eyithathi ivaseline izayigcoba uzayithola isibuyele futhi edakeni. Nabantu abafisa, nabanye abantu befisa ukuthi iMatabele ndithuthuke phambili bezikhethela abantu babo. Bona bayaxotsha abantu bafisa ukuthi iMatabele ndihlale iphuwa. iMatabele ndiyibulawa ngabantu besishoneni. iMatabele ndiyibulawa ngabantu bendawo yakhona. Bencedisana labanye abangikhona ngale iParliament kuzana abafuna vele ife ngoba bona bayadla. Angazi ke laba abakhuluma ngoThabanga ukuthi uright. Why bengathi uThabanga evule eyakhe iparty bazamlandela bonke abantu abathi right. Bonke abantu beMatabele abathi uThabanga uright bazayo yakhona kuThabanga kavule yakhiphathi abazasala kwi-CCC besala kwi-CCC ngoba sibona ingani lapha kudlalwa ngabantu la abathi uThabanga uright abavule yakwiphathi ngoba abaningi khona ababakhuluma bethi uThabanga uright angiboni ukuthi baseZimbabwe, angiboni ukuthi ngabantu baseZimbabwe, ngabantu abafuna ukuwonisela iMatabeleland ngoba amabhude lanathi angafika emzini sichothoza umuso wangakibo. Ngiyabonga.
Hey, linjani Studio 7? Hayi, siyabingelela lapho emsakazweni lapho siyalibingelela kakhulu. Bonga indaba enisipha zona izikhathi zonke, siyabonga kakhulu. Ya, ngithe imphathise lapha ngendaba yako-Israyeli le okuliwa khona lapho ma-Palestina. Ya, into engibona laphana ukuthi masilandela imbali sisiya ngeBhayibheli. Ama-Palestina wena indawo leyana baba yibona abazifaka enkingeni ngoba ngesikhathi kuliwa Davida noGoliath. Goliath wathena uma singalehlula sizalibusa, nani ngasehlule lizasibusa. Manje yikho sokusenzakala phela khona ngathi babehlula. So fanele bewabuse vele. Fanele bayithathe igaza libe ngeyabo ngoba babehlula. Ntila kubona. So bona masilandele imbali eBhayibheli. Bona behlulwa. So uma behluliwe sokusho ukuthi amele babuse ke manje ngemaIsrael. Uma bayithatha leyo gaza bayithatha ngokuthi behlulwa isivumelwano sabo ukhokho emuva le bakunazelele khona ukubona amaPalestina bangabukhali ngokuthi Israel wrong athi bona ibona bathenza ilizwe labo ngoGoliath. Yeah.
Studio 7, hello. Engasi umane labe mbuluza lamaxhego lamaforeign ayiwona ayi-sanction eZimbabwe ngoba nje manje silamba kuyibo badliwa baqeda lapho bathi hayi nyiko ndeyedu inotongane beni bayo wayebengayitonga eMozambique leZambia bezodlela umuntu abantwana beZimbabwe umnotho ngoba nje bezazela ukuthi asibakhona. Akula ma-sanction ahlupha iZimbabwe, ama-sanction yibo bona lobusela babo lo ngafuna uphuma ezikhundleni zendawo zezindlu zabanye abantu befuna ukurana iZimbabwe like iziphaza zabo bangasumanela benze bafe mani njengomgabi wayembhuluze edendi irigweshungu yinini kodwa sihamba phezu kwakhe kuphela nabo kunjalo kuyeza kusasala ngasukuza tjwala
yo 7 studio 7 linjani basakazi bami abathandekayo hayi mina basakazi ngiyakhala ukuthi njengoba igrawundi labulala abazali lapho ematebheleleni umgabi uzohafa akazange ethanda ukuxolisa namanje nangumnango wakho awuphethe akafuni ukuxolisa lokho ezenze nganakazi lutho le ndaba liyibona kanjani lingamandebele licabanga ukuthi ukuzwana kwethu namashona kuzohamba mpela kuze kuyefika kuphi ngoba sizwane nabo laba bantu isilonda isoleso esokuthi basibulala abafuni ukusixolisa mina ngiyazi uma uyenza into endi emuntwini ma ungasamxolisanga leyo nto angeke iziphele so basakazi asiyiboneni le ndaba imbi kakhulu eyenziwa ngamashona lo mnango wakho uyenzwa kwakho ubulaliswe uzenzela umathanda njengami izimbabwe ngeyakhe kanti akusiyakhe
Studio 7, Studio 7, linjani basakaza abahle. Ukhulumayo ngo-Eni Moyo lapha eJohannesburg. Bengicela ukubuza Studio 7. Njengoba osengezo lokhaliphani bhugeni bethi bona akusibona bezana. Why besiba busy ngochamisa umuntu ongalakhozi ukuthi ezimbabwe abantu behlupheke beyikelizana. Why be busy ngochamisa? Why bengabe busy ngezana? Abadile nezana ukuqala. Bengaqeda ngezana bese besize uchamisa. Uchamisa kalacala kala. Yabona.
Studio 7, Studio 7, sibingelela bonke abantu, hayi, indaba vele kaKhaliphani ngizwile ekhuluma lapha ku-Studio 7. Khaliphani umuntu wezanu lo, lokho nje nethi, ukhulumela abantu besibe emathebheleleni esiqamba amanga, esinya kuphela, njengwe izanu lo lo Tsengezo. Tsengezo engafika yena exotsha abantu engubani, kodwa la umthetho ungenye indlela. Umuntu uyafumbuka evele exotsha abantu ePhalamende evunyelwe, ngoba ngabe uhamba ezanu yikho evunyelwe. Why manje TCC iyala why bengakuyiseli ngoba lo kwenze easy nanti bandla le TCC iyala ngokuthi usengezwa imali why lokho kuqiniswa ukuthi usengezwe kumele yazi ukuthi ngwe TCC thini TCC sisichoda simasi hayo kunye abantu akelisenzele into zeqiniso ngelisibone selisenzele into zeqiniso nje akula sengezwe we TCC Khaliphani lo la uyawumana lo ufundisa abantu ukuthi eqamba manje ethengwe izana imali kaehla ngoba ngezana yakho
sanibonani sanibonani Studio 7. Mina idama uVusumuzi wahade ufana ukumalenga ngasentaba zentoni. Isicelo sami nje sinye vo. Ucela abantu bakithi ngamathebeleni bakithi. Cela sibambane, sibumbane kube into one. Ngoba ukungabumbani kwethu lokho siyohlala senkingeni. Manje siyacabana soda, usengeze lokhu, sengeze lokhu. Kucatshaniswa yini abantu le abaphumalenga. Cela bayithandi bayisizame ukubambana sinto one. Noma sikhuluma sibili nje into ibe ngoba namanje ngiyabheka le opposition party la MRP. Labayixabana bodwa mhloboni futhi amandebele yini ezoyibumba ayikho nezinto eseyibumba cela ukuthi sibambane sibe into one singamandebele lobonto zethu ziyahamba kahle
injani ku-studio 7 njani ku-studio 7 lile lithatha ihlangothi lisitsho liqhamba amanga lithatha ihlangothi litshona limkhulumisa uchaba ngwena namhlanje likhulumisa bona wabangani benu futhi khona la khona lapha ngabe kuthiwa kumbe ngu-SCC okhulumileyo kumbe ngabe ngumagalela amafu okhulumileyo kuze ngiva inkulumo kamagalela amafu buzozo njengoba i-studio 7 ingathatha ihlangothi uchaba uthe kumbe uKhaliphani Phugeni uthe kodwa lingahamba lidinga indaba zenu lidinge liqoqelelo uKhaliphani Phugeni emva kokukhali phugeni aye kuzo sokuthiwa njengoba i-studio 7 ingathatha ihlangothi njengoba namhlanje bengikhangela ukuza kuthiwa studio 7 njengoba ingathatha ihlangothi umagalela amafuthi hayi zwi hayi ngxaba ngxoza ekhona kusisisi hayi ngxaba ngxoza usasasho zabo lasiphathela witness dube ezofakaza ngendaba zesisisi wayengafakazi ngendaba zakhona ngalezi ezana wayelasitshela ukuthi nasithole isiphi isikhundla khona ngale kuzana njengoba lithi alithatha ihlangothi wayelingam-advise ke umngane wenu uchaba ngokuthi kavule yakhe iphathi siboneke akavule yakhe iphathi ma kukuthi uyekwethiwena uthunywa ama-citizen ama-citizens la amthumileyo wapi mtsheleni phela la ama-citizens wakhe nalawo bavule iphathi abavule yabo iphathi loke lithi alithatha ihlangothi alithatha ihlangothi bantu be-studio 7 silithembe kangaka liyasidisappointa
awu sanibonani sanibonani kwi-studio 7 okhulumayo ngotshe emoya ngajabula le audio ma ingafundwa siyezwa abantu bezanu p f bakhala ngama-sumption ukuthi akhitshwe thina sihlutshwa yilaba abantu okuthiwa bathumba abantu beqeda bebajova iJackson ngokutshengisa ukuthi iZimbabwe kayikhululekanga dili lokhu isanida more ama-sanction ebantwini bezanu p f
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngempela iStudio 7 kayisekeli hlangothi. Siyabonga. Kwezemelika, amapholisa athi kulabantu abangamachumi amabili lambili abadutshulwe ngomunye umuntu wesilisa esigabeni seMaine izolo ebusuku bafa. Umuntu lo ubelokhu engakabanjwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Kulimele abedlula amachumi ayisithupha. Akwazakali injongo yalubaba kodwa imbiko isitholwe ngamapholisa ithi engaba ephambene ekhanda njalo ngumuntu oqeqesha abantu abafuna ukusebenzisa izibhamu. Kolunye udaba ibandla lama-Republicans lizela khetha umnumzana Mike Johnson ukuthi abe ngusomlomo wedale. Uhlelo lokukhetha usomlomo luthethe isikhathi eside ngoba amalunga ebandla lama-Republicans abengavumelani ukuthi kukhethwe bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican okuyiwona ale majority ku-House of Representatives yiwona alelungelo lokuthi akhethe usomlomo wedale le-Congress. Bona ngokwabo ababambananga, sabona even i-vote yokuqala kuvotelwa u-McCarthy. Bavota kayi-15 besehluleka ukuthi bavumelane ukuthi u-McCarthy nguye abamfunayo. Then sibone after ukuxoshwa kwa-McCarthy bezama amanye ama-Republicans afana labo Jordani, labo Scalise, bonke labo behluleka ngoba ama-Republican awabambananga. Okunye futhi esikubonayo ukuthi i-influence ka-Donald Trump inkulu kakhulu ku-Republican Party yanamhlanje. So abantu abanengi baya ngokuthi u-Donald Trump ufuna ini ngoba besazi ukubana ama-constituency members abo amanengi baku-campu ka-Donald Trump and therefore ukuthi bathole ama-votes makuthi isikhathi sovota sesifikile. I-record yona leyo ukuthi ubudlelwano babo lo Trump bukuphi lendawo buzowafecta ukhetho lwabo. Ngakho-ke that's why sibona besehluleka ukuthi bekwazi ukuthi bavumelane. So ukukhethwa kuka-Mike Johnson lo omusha owase-Louisiana kutshengisa ukubana I think ama-Republican agcine bona ukuthi hhayi ngcono-ke sivume sibambane kulolu daba kele phambili ngoba umsebenzi we-house bebezoplenywa kakhulu if i-house ingasakhona ukwenza umsebenzi wayo especially kuma-bills azayo la afana lo ukureza i-debt ceiling. Siyazi ukuthi mhlaka November 17 iya-expire i-debt ceiling bekuzonidakala ukuthi kube lo speaker ukwenzela ukuthi ivoti lenziwe. Singathi nje umsebenzi we-Congress ubumile ngokungabi khona kuka-speaker.
Yena umnumzana Mike Johnson lo okhethiweyo ubona ungani ngumuntu ozenelisa na ukuthi aqhube khonoku kade kusenzakala ukuphathisa amazwe afana le-Ukraine kunye le-Israel.
Irekhodi ka-Mike Johnson ma kusiya odabeni lokuphathisa i-Ukraine ayikho nhle irekhodi yakhe. Ngumuntu osevote I think kulama-votes amathathu adlulileyo lapho ade bevota khona nge-funding. Siyazi eyokugcina i-300 million i-vote ade belayo e-Congress uvote u-Johnson uvote against ukuthi imali le ithunyelwe e-Ukraine. So yes, sikhangelela ukuthi kungaba yiproblem enkulu kakhulu ma kuzobuya isikhathi sokuthi kuvotwe ekuncediseni i-Ukraine. Ngingazi njalo ukuthi ma kusiza ekuncediseni i-Israel ukuthi umi kuphi u-Johnson, kodwa siyazi ukuthi ekuncediseni i-Ukraine ngumuntu obengathi akasupporti ukuthi i-America iqhubeke iqhubeke incedisa iUkraine ngezimali ukuthi lisane leRussia. Kodwa simzwile uma ikhuluma labentatheli bendaba esithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uVladimir Putin engawini kumpi yakhe le ayiqala leUkraine. So ma kuyukuthi uthi uVladimir Putin akumelanga awine, silethemba ukuthi kusho ukuthi maso kufika isikhathi sokuthi iAmerica isupport eUkraine ngezimali, uJohnson uzovota kahle ukwenzela ukuthi lokho akushoyo ukuthi uVladimir Putin akumelanga avunyele ukuthi awine kufezeke.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo ebesikhuluma la ecingweni eseVirginia khona pha kweleMelika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 silazwe ezinye njalo.